Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa ngemva kokutshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
Kuba amadifoti ukuthi abasebeyenzile ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana.
Iningi labantu ebelijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa amazwe amaningi ngohlelo lwe-lockdown. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imilayo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus.
Ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Ebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa eHarare itshengisela ayazakali ukuthi isiwe ngaphi. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova babotshwe betshengisela besola uhulumende ngokunganakekeli uZulu ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Iningi ebelitshengisela libikwa lisithi selilambile njalo selilala ngendlala mihla ngemihla. UMamombe ngummeli wesigaba seHarare West. Ihlekana labalandeli baleli bandla bekhokhelwa ngabathathu laba bathethwe ngamapholisa basiwa enkambeni yeHarare Central, kodwa iziphathamandla zebandla kunye lezihlobo zithe zisiya emapholiseni athi awakwazi lutho ngabathathu laba. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo labangane abasebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola amaphilisi selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi seLupane eMathebeleland North utshele usithandekile emhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo zivele zibhekane lendlala.
Kukha kona babanye ugogo bekhuluma bendanda bethi benziwa kuzwe kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda onakatsho kuvaliwe kuke indawo. Abantu bona bebethola ngapha amaphilisi soke basatholi ngisho iphilisi ukudla bebethuyezovela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yathesi ngikhuluma nje kubuhlungu. Ungabona ukuthi kulokuhawula ukuthilise kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona vele impilo ziyaseveka. Kodwa-ke labana abantwana bale amangcwaba wodwa ngoba amadifoti wodwa abasebeyenzile ngoba sesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana. Amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana bekuhle kuqala bebuya bezwa kata ngapha bezibuyele bemsebenzini khona ngathi manje ngathisa kuzenza kathi indlala ke layikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi bathi iy'dabe zebhoda ziyathengisayo kwampani emangweni wethu onjengabo-St Luke's labo-Kenmo ezitholele imali kula bana abantu ababebelindele izihlobo zabo ezigulayo manje ngathesi uyithengise ngaphi. Ubuhlungu kakhulu khonokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usuthi abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kulabale ndawo nendawo abanye bezinceda amasomabhizinisi lapho kwakukho kwinto enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya. Njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngale. Kuyikuthi bengafika la khona ngapho emakhaya abo. Ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayela umuwa nalowo khona awujayeleki vele wona umuntu. Kuba nzima. Uba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi nxa vele ningasizitshela ukuthi abanye vele bakhe ibhodo iyabe sikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi kodwa lapha-ke bona babuyayo kathi kwabo bona babuya emangweni ngikhona thina kwezindawo siyawuza ukuthi babuyile banjani njani kodwa lapha thina sikabatholi kodwa ubunzima lobu bukhona njenga uyabe sibuphezu kwalobu esilapho so kusikhuthaza ukuthi nangabe inhlelozo lezi ezifuthi zingayenzakala ziyenzakale abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo ngoba thina ngapha kithi i-social welfare kuphela nabe sayithola itona enye engancedisa kulula abantwana ziphilele imizi ethu iqine ngalokhu singalandaba i-lockdown ona leli i-social distance le sizihlalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngohamba nje umuntu abone kuma wakhona kanithelelile kuzeni babizayo ulimi bathi beyithota corona kanithelelithota corona meceleni kwakhe abasondelelani ngalibazwisisa sibili.
Ama-masks bawagqoka?
Ithi kuthola kakhulu uyathola bebophile amakhiye lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathunga sikomunye obathungayo laba bathengisa zinyuku ngamadolatoletula bakuthola kuzimali abantu kuthola sizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngaphi. Liyakuthola yini lakhona ngakho ilupane?
Hayi ngapha kuthulile sibili konje ngikufakazela kwinto wakhona ukuthi hayi ngapha sithulile sibili ikosi yazisixoxe ngoba zihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esiyehla ngemota nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma ecingweni loSandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale eLupane. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imigoqo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Ingcwethi lezi zithi lanxa kulesidingo sokuthi umnangagwa athathe amanyathelo azaphehla umnotho elizwe akumelanga athathe izinqumo ezingabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla. Inani labantu abaphethwe ligcikwane leli elizweni likhanya liyakhuphuka. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuze akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Ofunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha efreedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapha sesiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo. Ungakhangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okusho ukubana abantu badla abakusebenzayo ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba sokufuze bevulelwe beyasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Sizabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame ukuhamba phakathi laphakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile, njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke siwenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena ungabe kwathiwa uyavula ama-industry afomali, njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu. Ngoba into esiye saba kathesi ngazi sithi yavula amaningi aza ngokuxotsha abantu imisebenzi ngoba asewele phansi amakhampani amaningi anaso isithuba loba isikhathi sokuvuka ukuthi aqhubeka agijime njengendlela ade egijima ngayo. So kwezinye ibanga ungathi singaqhubeka nge-lockdown yena abesefaka amasithi ngama-social security nets ukuthi laba abangani ba-affectwa kumake sure ukuthi izikafu zikhona, amanzi kukhona, konke okufunakalayo ngumuntu taphile kuyatholakala, uhulumende ancedise. Kodwa ube usukhangela ukuthi yena lo uhulumende esikhuluma ngaye akalayo i-capacity naleyo, so sofuze uhulumende athole uncedo kwezinye indawo ukuncedisa abantu bakhe. Ngabantu singavula sibuyele ngendlela esisebenza ngayo siyabe sibiza ukufa ngoba abantu bangaphela ngomkhuhlane. Kodwa kase ukukhangeleyo kathesi ikhondomi layo ithwele nzima ifuna ukuncediswa, la iyaphela siyikhangele lo nxa soke sivalile kunje.
Umnumzana Reggie Shoko ngocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-internet eleZim Live lithi umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli usechothoze umphathintambo wezobudlelwano belizwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uzenza inhloko kahulumende. Lokhu kuza ngemva kokuba uMoyo ethule umbiko othi uhulumende kavumelani lembono kaMtoli ayethula enkundleni yeTwitter ngolwesibili ethi umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uyehluleka imizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi lokunakekela kukazulu umnumzana Paul Mavima uthi imali eyathiwa izaphiwa abaswelayo ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe imele iqale ukuphiwa uzulu ngokushesha ngoba obekuyiphuzisa ukuhlela uluhlu lwabazayithola sokufeziwe. Kwamanje sengithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu baka Studio 7, ngilibingelela mina nguphilisani Mathe esigabeni seCholocho eChefunye. Sibonga bakithi umsebenzi wenu omuhle kangaka ela ucaba ngayo ukuyenza. Sibe silokhu esixhumana bakithi noma abantu bengaphetsheya kolwandle, kodwa luwusebenzile umsebenzi wenu. Siyakwazi ukuxhumana lani sizwe yonke into eliyikhulumayo lisigqugquzela. Esingakucela kini ukuthi lisincedise mpela abantu bakithi belandele imithetho yabaholi bethu, behlale ezindlini bakithi. Izadlula leyi lockdown leyi, i-corona leyi inzima iyabulala. Yalicela lani ku-Studio 7 khonapho liwagqugquzele kakhulu mpela belandele umthetho wabaholi bethu. lati sinje sivalelekile lendlala yasibulala bakithi sinqusa uNkulunkulu ukuthi angenelele leligciwane liphele. Siyalibonga kakhulu bantu baka Studio 7 mina nguPhilisani Mathe echefu nyesigabeni seCholocho. Ngiyabonga
njani basakazi beStudio 7 bonke nje lisezela umsebenzi omuhle. Siyalibonga ngomsebenzi wenu, qhubekele siya phambili. Upito okhuluma lo esengijoseph okobhidi lapha ngifuna ukuthi ngicebise uZulu ukuthi abantu abananzelele ukuthi i-MDCT le kamakhuphe ukhophe elalo nge-MDC Alliance angazi udungolwane ngoba iqiniso lona lodwa laphuma kukhetho ledlule ngo-2018 ukuthi eZimbabwe lapha ichamisa vesa zimnangakho yiwo amaphatha ayeqhutshezwa ekhethweni ngoba wonke lokhu kunye kwakuphonga kuyenziwa nje izaba. Njalo iqiniso yikuthi abantu bangazahlala beduhiswa ngepolitiki ezindala lezi zokuthi umuntu nje angezwa okufuna ukudunga umuzi wendoda usungena lapha nalapho sithi wena nguwe nguwe, kambe kwakwenzakala ngabi ukuthi ungathi wena uzabusa abantwana bomunye umuntu. Hayi, eqinisweni MDCT lingabantu besintwini lingananzela ukuthi phasi kugrand ungazolubeka kukhetho kathesi zero vela angeke libambe lutho. Uchamisa uyaziphumele ngochamisa. Siyacela ukuthi khona siyanani nje MDC Alliance kube ngokweni nxa lisehluleka lihluleke khona ngapho lapho likhona. Hhatshi, Chamisa is people's leader, ungabhekani Chamisa vela sitshintshe.
Sanibonani balaleli okhulumayo ngokhululane. Bengingathanda ukutsho ukuthi njebani kulesi atesisimeni esisibi nge-lockdown njengathi singapha esemakhaya sile sicelo sokuthi abantu bakithi asilandeleni izixwayiso esizizwayo. Uma kuthiwa sihlaleni phansi singahambanga siyakwazi ukunzima, but sikukhalileyo ukuthi thina njengabantu basemakhaya into lesiloku eziyizwa thina lapha sisemakhaya eplumtre. Mina ngoba ngikhuluma atesinse aphandleni kogambo esikukhalayo ukuthi thina sikwazi singazivikela njani ngoba thina abantu basemakhaya sibonakala ekugcineni abazempilakahle noma kungathiwa bayasiza babe phelele emathawuni, thina ngapha sibonakala so singabantu esesizikhangele. So abantu bakithi ngiyacela kubana sinanzeleleni lapho sihamba khona kuthiwa sifake ama-mask, but thina imali yokuthenga ama-mask asuke siyitholi bazali asithandeleni namalembu esizenzele wona ngoba kunzima. Siyacela labafowethu abasemazweni ningafosteli ukubuya ekhaya lingathestwa ngoba lingasibhadela umkhuhlane lo lingasibulala. Yingathi thina abantu basemakhaya. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 abahle, siyalibonga ngomsebenzi elisiphathela wona muhle kakhulu ngoba kwesinye isikhathi liyasithoba izinhlungu ezisenhliziyweni zethu. Lapha siyayizwa ikorona iqhubekela phambili, kodwa ubuhlungu esilabo thina njengabantu bakumthokazile sisige senzakala e-Culture Park. Amapholisa atshaya abantu abangomama abalimaza ebashayela ukuthi bangamaNdebele. Since lokho ilizwe leli lathathwayo kulaa muntu wesindebeleni owake wabotshwa kuhle esiya e-police station. Even i-public drinking nxa lingabuza abantu, public drinking weyomuntu wesindebeleni etholakala nebhodlela lotshwala ufika e-station setshaye watshaya wacreathelwa amanye amacala amaninginingi ngamapholisa esishoneni. Amapholisa esishoneni alapha esindebeleni ngakuya ngokuthi kuyananzeleleka khitshwe wonke ahambe esishoneni ngoba abantu besindebeleni bethwele nzima amapholisa esishoneni batshaya nsuku zonke ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, nxa ungathi uyamuthi uyamtshela ukuthi ukhulume laye ngedokethi uhlethi kana singatarunational dogard ngamashona lawo angamapholisa esishoneni. Kwenziwa yikuyini ukuthi kati i-station by station kufanele kube lamashona ngu-3 la manye kawabe ngesindebeleni ngoba abadala kabakwanisi ukuripota, abantwana kabakwanisi ukuthi befike e-station bekhulume kuhle lanxa umuntu engalacala abantu besishoneni vele bazonda indebele amapolice eshoneni. So leyo nto leyo iluchuku olunzima olwenziwa ngamapolice eshoneni. Ayiqalanga namuhla kulabo mama be-Culture Park. Hayi, phumula e-station lana kwakulo mdzingo wayenqonda amaNdebele
umuntu wakhona angayenza leyo nto uyapronyotha uzothiwa utshintshe istation. Koze kube nini abantu besindebeleni behlutshwa ngamapholisa esishoneni? Koze kube nini abantu besindebeleni bencindezelwa bazakhululeka ngolesingayo? Umuntu wesindebeleni akumelanga aphikisane lepholisa nje lancala imiqambela amanga. Fala idoketi ayende kujere. Abantu besindebeleni abaningi-ningi singakudingisisa abalawo amacala babotshelwa amanga besiyekamile just to slaughter kuphela amaNdebele. Kodwa one day uNkulunkulu uzathumela uMoses ozosikhulula. Sichwele nzima. Khangelani abantu abangomama imilenze ivudle ivadlakele. Uzezwa kuthiwa abagwetshwa i-community service laba amapholisa. Abagwetshelwe uyengwa. Uyengwa umeni wakhona iqhathe mina yabayenga. Ngoba thina safa kakhulu nge-ground sesiphinda sibulawele abafazi bethu. Osisi bethu. Kubuhlungu lokho kakhulu bantu bakaStudio 7 ngiyabonga.
Dunga MDC kaKhube le ifuna imali kuphela. Udinga imali uKhube kanti udinga ukumela abantu abaningi. Wabizwa nguTsvangirai esaphila wayali ukuhamba wathi sefile uTsvangirai ngowagijimela ukugada indege sesitshele ukuthi nguye selokusengumthungameli ngoba nguwayengu-vice president. Uyanya uMakhube lo nabomondura bakhe nabokomiti.
Heshi, angikwazi ukuthi ngenze njani lapha mina le nkinga enkulu lapha. Kuba utshonile ekhaya, so mina ngiseBotswana lapha eFrancistown. So usuka kwakhona kunzima, ukuhamba kwakhona kuhambeki. So lapha i-lockdown le umuntu olele tshona izulu, but mina ngizwa ngingapha, angikwazi ukuthi ngihamba njani. So ngifisa ukuthi nganyafika ngimngcwaba kuphela, but uhambeki endleleni. Kanya kunzima lapha endleleni, ama-road block konke lokuthi umuntu uhamba njani i-lockdown engaka. Ayi nasakwazi.
Simlalele, simlalele uMakhube, simlalele. Siyamuzwa nje ukuthi uthini. Hayi, angitshela uThembu ukuthi engaphiwa leyo mali uzahambe eyebathenga phela abantu. Anti wayehambe esithenga esithi sivotele yena sibe ngama-candidate yakhe, sibe sesithatha imali thina sizidlela sihamba siyavotele simfunayo. So uMakhube uzama ukuthi khona ezathiwa imali le ethenga abantu nxa sekungamavoti. Manje angeke ubone uMakhube nje kahlale phansi ekhohlwe ngakho. Yena ngani ngumuntu ocabangayo ekhanda lakhe la, ngani uyangena kwenye iphathi noma engavuyanga ku-alliance engena kumbe komthwakazi kumbe kuzapho. Kungcono kakhulu lokhu kulokuthi eleleke phethe yimisi uthi yena uzavuselwe ngupresidenti eZimbabwe ulamanga. EZimbabwe ngeke ibe ngupresidenti uMakhube, sizazi zonke zakhe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanini bezitolo babikwa sebesebenzisa amarobhothi ukwenza imisebenzi ezitolo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bakhathazwa ukuthi amarobhothi la azathathela abantu imisebenzi lapho igcikwane leli seliphelile. Inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla e-World Food Program ithi igcikwane le-coronavirus lizengezelela inani labantu abadinga uncedo lokudla esigabeni senyakatho yezwekazi le-Afrika bafike kuzigidi ezingamachumi phose amahlanu i-47 million. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngoLwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa imihlangano yamarali evame kuba khona ngalesi sikhathi sokuza kuba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, umnumzana Dan Moyo.
Okumele sinanzelele kakhulu, kungenzeka ukuthi abantu uma kuthi igciwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha ama-chance nabantu banga. So yinto kumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igciwane leli seli-under control njalo lokuthi uma bengaya ugathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So election day yebo mase siya kankaseni kuma campaign lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika Trump, I think performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abalandaba la i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi abantu bengabe isirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo wona lo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi anqobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulowo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidula unyawo kuma briefing akhe la, kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo ukuthi a-address abantu nsuku zonke kuma briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha, instead of ukuthi athathe advantage on that, I think uyazidimaza because uzama ukuzidefend, akashow i-leadership. Okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello? Hey, you church office yini? Yithi kusa church office yini? Akuna problem, bemfuna ukuthi uthi ngaba le church efone lo mhlobo omncane yini? Kanti church office le church yani? Sorry my sister, besithini ya church wa mafoni. Okay, fine. Ciao. Freak featuring Zex, ingoma ethiwa Church Office. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC ebotshwe izolo ngamapholisa itshengisela
ayaziwa ukuthi ingapi ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe, bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.